sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 ku Mbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besiwanekhaya. Kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besiwanekhaya.
Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa emthethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Sesileye embona about 3 months now siku-quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe uhlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla le-MDC abamiswe emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okubangela ukudlwangudlwangu echitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso se-bail. Umlondolozi Ndlovu intatheli indaba e-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba eChitungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbizayi Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's eChitungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamarekeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapolisa. Igqetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esidakula bofakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapolisa eChitungwiza unkosikazi Tsitsi Maratsano utshele umthethandaba ukuba kungaba nobudlwangudlwangu eChitungwiza nxa babotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. Umantshi uBongayi Mchuchuthu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. Unkomo uthi bafuna ukuthi izibotshwa lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupiwa bail.
Sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besiwanekhaya. Kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besiwanekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongwa piwa nedare handiwa watanga taka tarisira nekuti chokwadi cha buritswa
isinqomo lesi ayisiko esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lokho wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lo wabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukuba bopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Incwethi kezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla le-MDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lokamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lokho wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lo wabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukuba bopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kudzanayi Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle wentolongo bekula abanye abalandeli bebandla le MDC akade bekijinyiswa amapolisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphosa intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-C-junction obekuhlukunyizwa abanye abantu ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Ponyati walile ukukhuluma le Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi ulegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzira obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo kungavezwanga igama lakhe ongene esibhedlela izolo evela kwele-China ufumaniswe ngelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sifosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright kho kubi kakhulu. Kulama few infections akhona open but into zisettled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Sesileye mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla kulama applications asetshenziswayo ukuthi uyakwazi ukuthenga amagrosari akho. Lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-ode into zakho and then bayabaya bezokudelivele erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi kulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama-applications akhona ayabe esenzisa Chinese. Samanxa ukuthi awu-understand this Chinese kulabantu ababe phandle abakwazi uku-assist hamba kubo then bayawu-assist and then abaphilisti izinto ozifunayo then ibona abazayenza njani bayakuhamba beyokuthathela izinto zakhona emashop then beyokulethela endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi akula bantu abahamba emsebenzini noma phandle. Vele uphuma phandle khathesi awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona ingaspreadi kakhulu. So abantu abaneve khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi idizi yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infection zakhona sebekwazi ukuwadetector early.
Lo ngumnumzana Sifosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Uhulumende ubikwa isithi sokulethwe umumbo omningi elizweni ovela eziphaleni zesistema eMaputo okusiza eleZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Kobulawayo kubikwa kulethwe umumbo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chumawo isiphathamandla sebandla leZANU-PF futhi bakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impupho bengayisi emkambo wensitha.
Ngingabona this week eluveke ngale ihazise impupho eningi yaflada konangale sepointed by ukuqina okungasela zikorona kungasela line abantu sebezingenele emagrosa be-10. Akungabi right but kuloku uhamba ukuthi banganeno if we continue to senza kona kwana isiyaflada emalokishini very soon even i-black market izazifela yodwa ngoba abantu bayasebethwele impupho konale emalokishini.
Ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile?
Impupho yadevela ku-workshopis enoveze ngale by i-National Foods yati i-Red Field irolamio badelivele 2 days izilandelana. So vele yiprogram esinokuyenza not only eluveke kuphela siqale ngeluve but sizangena amalokishini wonke simeke shutona impupho leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonane emalokishini then uzabona ntona ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e market ngale. So nxa ingaqala emalokishini ngale umuntu yangasabe le ndaba yokuthenga lapha e-town ungayithenga e-town somele ithwale ugade nayo umthova bamabhasi lana and then it becomes so uncomfortable kodwa ungayitholela elokishini abahlala khona it will be easier so I think uhulumente angayala lokhu esenza njalo umunguuye ungena njengoba sibonele amaroli egcwele sibelebetshaya imbhedo engayenziyo labana phande be-national food
kodwa lokhu bekhona labantu osomabhizimusi ababikwa befuna ukuthola inzuzo phezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezidola
yeah bakhona but we are going to find ways around that singabona besiza njalo singagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ngababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le roli ifake eground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengisele impuphu yikho konoko but esikufunayo asifuni umuntu ozathi nxa sakhona impuphu sothi aqala ukuthenga imazwewe aqala ukuthenga lokhu nalokhu ukuzothenga impuphu abanye abantu babuya bethola imali ekwana imbubu kuphela babengela imali emazoyo babengela imali emaqandela ukuthi amabhizinisi mele asefuna ukuthenga so singabona beloku umsiza njalo wa going to bypass them sizadinga sile indlela ukuthi bona sikhulumisane ama-resident associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve lama-policy all stakeholders siinvolvane sokuthi hayi nxa kule ndawo enjalo le bhizinisi mele izinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocase labo-swipe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili sinoke sho na uyabypassa amamilas babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethwele nzima kangaka
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zendaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ilanga liphumalizele etshona eHabroni abanye abadabuka eZimbabwe belokho besemgwaqweni lapho abamisa izimoto abedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe enxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lokunye emaplazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHabroni uthi uthwele nzima kwele Botswana.
Ma challenges enhlanhla womina nyi eZimbabwe lapha eBotswana first of all I cheap labor okusebenza more working hours lokuswela lokwana a piece of mind ukuthi lapha ngihamba khona fanele ngihambe ngithwela mehlo ngoba into yokuqala ngabe ngiyela vele imfanelo zokuthi ngihlale mina ezweni lona lelo so ngihlala vele ngumuntu oyedukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo yami yabe ngilaye ngasonele leso sikhathi eh so lati siyafisa ukuthi ngabe kwayezwa sibe nemithetho sibiselwe lati ekhaya sisebenzele elizweni lethu sihambise iZimbabwe ethiye phambili
omunye njalo umnumzana John Shumba otshona emgoqweni edinga umsebenzi onjengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana
Lawo umsebenzi lapha utholakali even lawo ama piece job sivile kunzima ukuthi uthole piece job ukuthi ukline kumbe yard kumbe ukwazi ukuthola even 200 kula lawo balapha yamatswana ukukhula baya ufuna umsebenzi wawukhona so it's now competition lo mthetho walapha abavumi awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha
amapolisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi njengabantu laba abahamba isicathulo zezitseke bedinga ongabaphilisa abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree points lezinye indawo umnumzana Busani Moyo osebenza amabhasini athwala abantu asuka edolobheni leGaborone eHarare kumele abantu bavunyelwe ukungena eZimbabwe mayahlawula umthelo we-customs duty nxa bethwele impahla enjengempuphu lokunye ungatholakaliyo elizweni.
Akuthi ngabe kuthiwa uyancedisa ethi noma ethi encede ngento ezinjengama-commodities yizo ezishota elizweni. Noma abantu abayekele bephompa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. Izingane zinceda kakhulu amaZimbabwe kakhulu.
Umnumzana Bobhoti uqakathekile ukuthi umongameli Mnangagwa akhumisane umlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo elemovement for democratic change MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina upresidenti ngokukhayenela kuyo uthatha isidinga lowo angathi bayagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudoselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe iyahamba iye phambili.
Umnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe kuBotswana ngolwesihlanu lapho alobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela okubuswa ngayo elizweni kodwa kukhanya engani balutshwana ukumalisa ababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron wele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhlanje sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu e-CAF esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe sithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lwe-MDC okwenzakala kubandla le-MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambi komthethwandaba eChitungwiza. Lizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezeMelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Wobekhankasela ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna kunika abanye ithuba. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. Umnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwama-Democrats olwama-primaries abesengqikelana lomongameli Donald Trump kukhetho oluza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Iningi labantu lithi kalisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola eMelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamachumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. UDokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa ingelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem inhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, nxa ukuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi, e-BP, ukuthi bihlale benathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi sitshengisiwe Mpala ophila lo mkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Bakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama BP abantwana abazithweleyo lathi ogogo over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona sisa-iFord akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye yathengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima, sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo bona abanye bayafa abanye lama-miscarriage asemaningi angazi ukuthi senzeni, sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela ku 200 rands usiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo kumele ngibe le 450 rands every month engiyikhiphayo kangilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi. So kumele lelo bhondi ulidinga uthenga irandi yethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi ngakho ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi. Iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Kungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu ngoba ikofi lalakho ukuthi ikhafeni. Ababhema igwayi ikhona abayithi yinikotini, umuthi ophakathi kwegwayi lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ichukela eliningi ngoba ichukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa. Lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kwenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle umuntu acinisele BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi elekhafeyini eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi, singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphekwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ingakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu ngigcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abala mali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Bubblefield Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munyemunye. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kule mibiko ethi inkokheli zenhlanganiso ye-Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe iCOSAFA ziqhube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye-Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla e-Bubblefields layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedlala eSouth Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-ground kumele alungise, kumele bebone sivile ukuthi batheka i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe nguRonald Ncube, yena othi ungadlaleli ekhaya kwiqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right ngoba thina sizadivelopa njani nxa abanye abantu sisadlalela away even noma sihomisele si away kumele kudingwe imali silungise ama-ground zonke izinto zibe right ukuze kathi sivuke empilweni sibe right singabe lokhu sibonele ezinye izinto kwabanye abantu ngoba zonke ezinye izinto zisiphisele emuva izinto ezisiswisela phansi futhi.
Omunye njalo ohlala koBulawayo uStanley Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekugcineni ngoba nanko phela sekule mizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembeni ukuba lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabe inhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lanthans uBidley Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakoBulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho okumele kwakhiwe enkundleni yeBarber Fields. UKwasira kubikwa uthe uzafaka la mafriji emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yezifa kumele namhla itshele inhlanganiso yeCAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthe akukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso yeCAF kubikwa ithe inhlanganiso yezifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla eBarber Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo kuzadlalelwa khona. Ngiyimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculo kaCooksman esithi banolila i-remix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala ekamoyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa imithethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.